sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 10 zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga.
Siyathabisa amadokotela asebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana ogulayo owayenziwe operation manje bekulama complications.
Kodwa amatitsha lawona asephakathi kokukhalala umsebenzi. Ongumongameli umnumzana Robert Mugabe untshontshelwe imali ezinkulungwane lezinkulungwane endlini yakhe.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone atholakale 150,000 US? This is a sign of corruption there in the anytime soon.
Okhokhela ibandla eliphikisayo kwele DRC nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Odokotela sebeze babuyela emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi okwamaviki ayisithupha kulandela isithembiso sikahulumende sokuthenga amaphilisi kanye lakho konke okudingakalayo ezibhedlela ngesikhathi esifaneleyo, kodwa iholo alikhuphukanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Udokotela Mthabisi Bebe oyisikhulumeli sabodokotela uthi odokotela baqale umsebenzi lamuhla. Abanye bazaqala kusasa ngoba lamuhla besaqedisa ukubhala amaphepha.
Odokotela baqalisile umsebenzi namuhla, but sikhangelela ukuthi kusasa isituation ezibhedlela eyayisitshintshe kakhulu. Namhla abanye bethu basaqedisa i-paperwork ukuthi beqalise umsebenzi. I-government isipromisile through i-agreement okuthiwa i-collective bargaining agreement that izakwanisa ukuthenga amaphilisi lezinto zonke zokulapha ezibhedlela, njalo izakwenza lokhu ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa okusikhathazayo ukuthi i-government kayisatintshanga isalary yama-doctors. Isalary yama-doctors kayisakwana ukuthi odokotela bekwanise ukuya emsebenzini nsuku zonke ngesikhathi esifaneleyo. So siyakhuleka ukuthi i-government izakhangela izinto zonelezi ngokuphangisa ukuthi odokotela beqhubeke besiya emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Masuku oyisakhamuzi seMpophoma uthi uyathaba ukuthi odokotela sebebuyele emsebenzini. Uthi nxa odokotela sebebuyele, selethemba ukuthi abagulayo sebezathola ukwelatshwa.
Siyathaba ukuthi amadokotela sebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana ogulayo owayenziwe operation manje bekulama complications. So nxa sokuloko dokotela siyathaba ukuthi at least seza athendwa enelisa ukusila buyele ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Ugogo uMancube uthi uyajabula kakhulu nxa odokotela bebuyela emsebenzini. Uthi abantu bagcwele kakhulu emawadini kungelasizo abalutholayo.
Mina ngiyajabulisa nxa amadokotela ebuyela emsebenzini ngoba abantu yazi bacele emahodini kakula ncedo abancedwa ngalo, bayahawula abantu. So nxa bebuyela kuyajabulisa kakhulu ngoba kuzaba lusizo okuthi abanye abantu basile bahambe.
Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthe odokotela sebeqalile umsebenzi, njalo uthi baningi kakhulu okokuthi akusoze kufunakale ukuthi baqhatshe abanye. Uthe uhulumende seze wenelisa ukukhulumisana labodokotela ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo lingakhuphukanga. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kunjalo nje izisebenzi zikahulumende zihlangane logatsha lweNational Joint Negotiating Council lamhlanje, kodwa zehluleka ukuvumelana nesilinganiso seholo okufanele zilithole. Kuza kuba lomunye umhlangano ofanayo ngeviki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Richard Gundane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende ubesithi uzabakhwezela iholo ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% kodwa bona bathi siphansi kakhulu.
Umhlangano uphele singavumelana ngalutho. So kabula agreement kabula sizimelana ngitsho ngoba uhulumende ubuye seletha imali encane kakhulu elesilinganiso se-10%. So nxa ukhangela i-10% inflation yezinto eziningi lapha izikhwele ngama 300%. Yikho sibe sidinga ukuthi babhadale ngama US so bathi ama US vele katholakali ngitsho. Sikhulumisana laphana sesibatshela ukuthi ngasikhangeleni ke sibone ukuthi imali yangikhona etholakalayo kuleli ilizwe elesilinganiso sama US ngaba yimalini. So bona babuya nge 10%, hayi 10% kayisoze iphathise ababalisi. Lezinye izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini. So umhlangano upheleke sesivumelene ukuthi hayi kasiphendukeni njalo kuliviki ezayo, sihlale njalo omunye umhlangano. Uhulumende ahambe ayedinga enye imali ngoba lapha kufunakala imali ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. Abantu kathesi ababalisi lezisebenzi zonke ezinye zikahulumende abakukhangeleyo kabasakhangelwa kwama-meeting lokhu bafuna ukuthi bathole ukuthi inzuzo ama-results ama-meeting iwaphi imali abazayitholayo ukuthi baye emsebenzini. So kumele ukuthi uhulumende sibe lagijima lungise le yinto. Kwenzela ukuthi nxa siqalisa kuliviki ezayo sibekwazi kube sobala ukuthi yimalini umuntu azayithola. Kwababalisi bayakhuluma besithi hayi khona ukukhuluma ngo-April kakukhulunywe ukuthi January kathesi umuntu athole inzuzo eyenelayo ezamphathisa ukuthi adle akwanise ukuya emsebenzini ayesebenza kuhle.
Lithe lisala i-10% leyana uhulumende yena uphendule wathini? Kukhanya kuyathembisa yini ukuthi bengabuya lokungcono?
Esikufuna yakhathesi kasothemba. Sesifuna into esobala ukuthi imali ekwanayo yile. So thina siqina umhlangano uhulumende uthe hayi njengoba esikhuluma labo abakuhulumende bebancane labo bathi hayi ke lami sike sibuyele njalo siye khuluma labadala bethu ama-ministers sizwe ukuthi singathole enye imali yini kumbeni uyabe kumenja.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association Zimta ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Izisebenzi zikamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ezimbili lesihlobo sakhe esisodwa babotshwa kulandela ukucatsha kwemali ezinkulungwane zamadola eMelika ezilikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 emzini wakhe koZwimba. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Abathathu laba uConstancia Mugabe oleminyaka engamachumi amahlanu 50, uJohane Maphorisa naye oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu 50, loSemo Netekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lasikhombisa 47 bamise emthethandaba ethi Noi izolo besethethwa icala lokutshontsha. Umantshi umnumzana Felix Mawatse uthi abathathu laba abaphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheli engamadola enkulungwane eyodwa i-$1,000 ngamunye. Abathathu laba babikwa babumba iqhinga lokutshontsha imali eyayisesikhwameni se-briefcase belo Andrew Mahumbe ongaziwayo ukuthi wabaleka waya ngaphi esikhathini esingawaphakathi kwenyanga edlulela kuqala kwalena lenyanga. Abane laba babonakala sebekhomba ngophakathi bethenga okumnandi ukugoqela imota inkomo lezindlu okwadala imibuzo eyabangela ukubotshwa kwabo. Kodwa kukhathaze uZulu linani lemali edola leMelika ekade isendlini kaMgabe okuvuse umbuzo othi leyo mali bayithola ngaphi ilizwe lona liswela. Lokhu sekwengezele imicabango kaZulu yokuthi iziphathamandla zikahulumende kanye nalabo abakubanza le-ZANU-PF elibusayo balazo indlela zokuthola idola leMelika lona eliyilihlo lentwala ngokungabonakali. umnumzana Mcebisi Sibindi sakamuntu seHarare ekhuluma le Studio 7 uthe isehlakalo lesi sitshengisa ukuthi ziphatha amandla zikahulumende zidala ukusilela kwemali kanye lokudubeka elizweni.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone at all have 150,000 US? This is a sign of corruption there in the anytime soon.
Go to Abanya Kulmele Studio 7, our final Angele Mafu, but is a shagado Espana Lacy, Sidala, Umkuba, Mubi, Umatembe, Amapanga Elise, Owiku, also when Zamapanga, Sede Mali, Umafu Ute, Gubalegate Ut Uzulu, Avena Timbalu, Prince Imali, Akemapanga Uze. Kuqeda udubo lokufikela kwemali.
Ubugwelegwele nje elizweni bukhanya vele bufuna isandla esilukhuni sibili ngoba uhulumende lo okhokhelwa ngumnankaga ukhanya akazimiselanga ekulungiseni udaba lolu. Sesikhayela nje kumnotho welizwe ukuthi uphucuke. Siyakhayela ukuthi into okuthiwa yi-confidence, ukuba lethemba kumabhanga yethu kuzaba nzima sibili nxa sibona inkokheli ezinjengabomgabe betholakala bele mali ezingaka ebengazise emabhanga kutho ukuthi akulathemba lamabhanga ethu esithi yi-confidence ku-banking sector.
Lokhu kubuya ngesikhathi uhulumende kanye lezinye iziphatha amandla zikahulumende ziqhubeka zithenga izimota lenye impahla phandle kwelizwe besebenzisa idola leMelika kodwa ilizwe liswela lawo madola okuthenga amafutha wezimota aselayo elizweni. Kubuya njalo inhlanganiso zezisebenzi kahulumende zifuna ukukhuliswa ngemali yamadola eMelika. Unobhala wenhlanganiso emele ababalisi basemakhaya e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Fortune Jamela uthe imali etshontshelwe umgabe ingabe kulinani elingatsho lutho kulabo ababusayo. Nyakinye umgabe othola impentsheni ngamadola ezinkulungwane ezilishumi lantathu 13,000 ngenyanga ubika watshela uhulumende ukuthi ufuna ukubhadalwa ngemali yohlobo ledola leMelika uqobo lwayo kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia, abesesiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan leSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi iWorld Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi inhambo zikamnangagwa kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe elilomnotho osubhidlika. Athi kumele alungise ukuhluphayo elizweni engakhangelani lokwethekelelwa amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi Mnangagwa ethekelele amanye amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment eyokuthuthukisa umnotho welizwe. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba ngodaba lolu. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee lebandla leZANU PF.
Angiyiboni ukuthi kule nto embi ngoba ukuthi lokuthi silo dubu yini nxa silo dubu kuyadingakala ukuthi aphume phandle aye mhlawumbe uyabuya edobha okunye angakuthola okungancedisa. Nxa engahlala kuphela lapha engaphumi phandle akuncedi ngalutho. Kodwa nxa ephume phandle kuyenzakala ukuthi amazona la ukube lelinye izumba amabili amathathu azawuthi siyancedisa ngalokhu kuyabe kuyenzakela.
Kodwa abantu bathi sohamba kakhulu lezi hambo azasihamba kathesi kwazokufika khonapho kuma-25-26 abazake bebone ukuthi ubuya ephetheni. So bathi hayi hlale ekhaya mntu omdala ukhangele okuhluphayo.
Ukuthi nxa sisuhamba kakhulu kufanele sikwazi kufanele ahambe okunganani khona kuthiwa kusahamba kakhulu ngoba ngaye kuthiwa kukhuluma ngokungaphandle kwebhajethi yakhe ngaye ngenye into but sekukhuluma ngokuthi ibhajethi nwa isenza ibusiness kule budget yokwenza lokudaloku. If you are within your budget, nwa phakathi kwebudget yakho kubule akula problem. Okubi ukuthi usho ukuqalisa ukwenza into engaphandle kwebudget engakusola mina. Angiyazi ibudget yalokhethwayo mina. Nwaye within that budget, I don't see anything wrong.
Ye abantu bathi khona kuphela kuyingcosana aza kusebenzisa ngoba uhambe yile abantu abaningi kakutata kumfake ezisebenzini kumba yenze ezinye inhlelo zabantu
akambe sure ezisebenzini imali ye one trip ingakhoyisa amanti isuke ezingaki ikuba emotional over certain things engamelanga sibe emotional ngazo.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga lebandla lezano PF. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Edwin Dube umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC kobulawayo othi umnankagwa udlalisa imali ngehambo zakhe esezedlula amathumi amabili selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli ngomnyaka ka-2017.
Uhambo olokudlalisa imali yelizwe begada indege bethatha ama-allowances kodwa-ke uhambo lwangikhona akulanto ezanceda ilizwe azabuya nayo ngoba kurhulumente wakhe uyananzeleleka ukuthi lokamgabe nje kuyafanana yikho kule lizwe lapho azacela khona uncedo aluthole ikanti udlalisa yena le ntuthwane foreign currency esilayo ilizwe.
Kodwa-ke nxa usikhuluma labantu bebandla lezanu p f labakurhulumente bathi ukuthi ahambe khonoku yenzethi ayenze khonoku ukuthi ayema kwamanye amazwe ekwenzethi kube lobudlelwano obuhle lelizwe leZimbabwe. Akunjalo kanti baba Ndlovu?
Akunjalo, ubudlelwano obuhle namanye amazwe kuya ngokuthi uhulumende wakhe unjani, wangena njani embusweni, ukhokhela njani abantu, izinto zakho zihambisa njani. Ngoba lokho ayikho khona kaphesi uhulumende wezanu kathiyananga lokamgazi. Yikho-ke ngaze ahambe as long as engatshintshanga ukwenza kwakhe. Kulokho kulocuku abantu bebotshwa betshaya nxa bedemonstrator bengavunyeli ukwenza intando yabo. Akula aid, kakula mali azayithola, akula investment azayithola. Ikudlalisa nje isikhathi lokudlalisa ama-resources amalutshwane esilayo elizweni.
Singathi-ke ilizwe leZimbabwe litholani kwele Russia, eBelarus, eKazakhstan loSwitzerland. Kukhona yini okutholwa khonapho kuDavos yena lo mhlanga?
Ngamazwe avele ehluphekile. Ungabona ukuthi uqalisa ukuyakusela uncedo emazweni anjengenaleyo, uyatshengisela ukuthi usucitshelwe, ususwele okungake kwenza, i-desperation leyo. Nxa sikhuluma ngamazwe alimali, sikhuluma abo-United Kingdom.
Hello ke ngumnumzana Edwin Love umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Round Table siqoxa ngodaba lokuvulwa kwesikolo kwezikolo ngesikhathi indubo elizweni zisanda. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ngemva kwesikhathi eside kulokufuthelana kwele DRC, umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Felix Tshisekedi nguye othiwa unqobile kukhetho. Abanqotshiweyo babalisa umnumzana Emmanuel Rizani Shadrey obesekelwa ngumongameli Joseph Kabila. Amatitsha laseqalisile ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lokuhola imali yohlobo lwe-bond note bona besithi bafuna baphiwe iholo ngedola leMelika. Kodwa kubikwa bekubhodabhodwa insoli zikahulumende ezikolo lamhlanje ziloba amagama amatitshala angayanga emsebenzini. Kunjalo nje ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa izolo sekulethe ukuhlupheka okukhulu kunengi labafundi beZimbabwe ikakhulu labo abangela ncwadi zokuhlala lokufunda kwele South Africa ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
ukuvulwa kwesikolo lilanga lentokozo njalo eliqakathekiswa kakhulu ngabazali lezifundi kwele South Africa. Kodwa ke kuningi labafundi beZimbabwe labazali babo leli langa lize lokudana lokuhlukumezeka okukhulu. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama lezingane ezim imbokodo uNkosazana Victress Matutu uthi abazali abalabantwana abangela mvume yokuhlala kwele South Africa abemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo eziningi njalo ezibhadalisa imali encane kakhulu.
Omama baseZimbabwe balabantwana abafunda lapha eSouth Africa babhekane nesimo esinzima kakhulu. Abantwana kumele baye ezikoleni kodwa amaphepha abavumele ukufunda lapha esikoleni awekho, and ekugcineni uthole ukuthi umntwana sefundile ngela maphepha mase kumele abhale umatric umntwana akasena kubhala.
Ugatsha lwezemfundo esabelweni seGauteng lapho kuhlala khona iningi lezizalwane seZimbabwe luthi kulezifundi ezizinkulungwane ezilithumi lesithupha 16,000 ezifake izicelo zokufunda ezikolo zikahulumende lonyaka kodwa ezilokhu zingakemukelwa ngoba kusamelwe amaphepha goqela izithupha zabazali bazo lencwadi zabo zokuzalwa. Loba ke leli nani ligoqela labafundi bakwele South Africa. Omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kusobala ukuthi kulelo nani baningi abeZimbabwe abazavalelwa phandle ngokwehluleka kuletha amaphepha afunakalayo.
Esikucelayo ku-government ye-South Africa yikuthi njengoba i-Minister of Health yala e-South Africa abantwana iyabazi bonke abazalelana baba-issue ama-baby card lawana. Waye kungasetshenziswa yona le-baby card yokuthi kuregister umntwana esikolweni.
UNkosazana Mathutu uthi usizi ukuthi bakhona abalencwadi zokufunda abapase kuhle kakhulu kumatric kodwa asebehleli phansi njengoba emayunivesithi ufuneka inqwaba yemali.
Kunzima futhi laba njengoba besuke kumatric manje ukuthi bayathola izindawo emayunivesithi. Kunzima futhi lokuthi bethole imfundazi le yokufunda kwamahhala okuprovidwa iSouth Africa for abantu ababaya emayunivesithi njengento enjenge-NSFAS. Abalamaphepha lawa abiza eZimbabwe abavumelekile ukuthi ba-apply usizo ku-NSFAS.
Nxa umntwana elencwadi eveza ukuthi ubuya kwelinye ilizwe kufuneka afake isicelo sencwadi kumbe ipermiti yokufunda okuyinto enzima bese kusithi ngemva kwalokho izikolo ezimemukelayo zifuna ahlabhadale yonke imali efunakala kuzifundo zakhe. Lezi zimo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuto Mabhena athi zidlisa beZimbabwe imbuya ngoluthi.
Okwakhathesi sizabe ukukhulumisana lezikhulu zikahulumeni lapha eGauteng ukuthi sincedisane ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kakulamntwana oxotshwa esikolo ngoba engelamaphepha kumbe engelama-study permits.
Abantwana bakwele South Africa bafunda phose mahala njengoba bebhadala imali encane kakhulu ezikolo zikahulumende. Nxa sebesiya ema-university ziningi kakhulu inhlelo zokuxhaswa ngemali abayibhadala nxa sebesebenza. Zonke ke lezi nhlelo azivumeli abakwamanye amazwe okwenza bagcine bengena izikolo ezizimeleyo ezibhadalisa imali eningi okungaphezu kwamandla abazali abaningi. Ngomelethulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Bayakhala abantu besithi ilizwe liphethwe kubi libandla leZANU PF elanqoba kukhetho olwenziwa nyakenye ngontulikazi. Kambe uhulumende kamongameli Mnangagwa ulamandla na wokulungisa ezombusazwe elizweni ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle? Ake sizwe uMnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF loNkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bexoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Akula muntu ongafuna ubana ahlale elizweni elithabazelekeyo ongenalunto olucacayo ubana kuhluka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona kuyazanywa ngamandla wonke ubana ngabe izinto ziyahamba. Ye ubunzima kukhona sibili kodwa akuhlalwanga nje abantu abakuhlala bekhangele.
Ye Makhumalo, ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yinsindabaphenduli. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uThuma esithi imizamo ikhona, imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga sivela kwi-election. So lizama ngeminyaka angamathumi amabili kuyenzakala konoko. Sasukela ku 2006 izibhedlela kuya kula mithi abantu bayafa igolo lokuthana sebeqotshwa imali kayitonakali esilama quantillion asontwenja bona laba abantu bezandi yibo futhi asebebuya bethethe imizamo imizamo yiphi ngoba kuzivela lapho katshana lo
Juma imizamo yiphi nje uma Khumalo ebuza lapha elizamayo khona
sikunazelele njengebandla lezani PF sesikhokhela ngobaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle abantu ngesingizi isolation kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana lokudlelana phose lamazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane njengoba nje sizwa bana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wobaba uMnangagwa siqalise ukuvula khonokwana ukubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyetshiyeneyo kuhlanganisa la ibhilitini leyo bezivele sisilwa layo kangaka wanamhlanje uyakhangela ubona ngayo sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-amerika noma belekubesifake kuma-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina usuka nempumela yokubana umkonomo elize ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena nithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngabe selibuya sesibambisana sithuthukise iZimbabwe.
Ye, kodwa kuyalisuthisa yini khonokho Makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi iBush abayaziyo yitoyilethi bayadingani owabo umuzi uyatsha babhidi bagijima kwamanye amazwe okungathi khona ozasabe echitha umlilo lombani sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi iZimbabwe abanye bathi yitshawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yesitalendi imali nale ayidlalisayo kungani singayi kubodokotela sibathengile ama-gloves sibathengile izinto abazisebenzisayo ukuthi basondeleze umphefumulo and sikhuluma kunjenje ubaba uMgabe yebo naye umunye wabo lale wayelithini wayele moto gede yayingadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebengenile ule moto gede le mdududu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugede njalo emdududu le ngwafaka 1 ufake imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali uncedisa ntana kwelethu baseZimbabwe awuboni ukuthi kuyancedisa so lokhu abashela khona ukuthi ubhijine nexdoor uyecela impuphu kodwa uvuke ekuseni uvukele emsebenzini.
Ye, so siyamuzwa uyakhuluma Makhumalo khonapho kodwa ke nxa kuyiwa phambili babajuma siyakwazi ukuthi sibili ila mafutha ezimoto akula lutho vela kukhanye lokuthi kuyangaphi kuyini ongalungiswa kathesi
okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezalwane zeZimbabwe asibeni patriotic sifunde ukufaka iZimbabwe kuqala phambili kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befe amadokotela bebayinfluensa into engayisiyo amadokotela ezigcine bethile msebenzi noma izivumelano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu so asikuthiyeni khonokwana sithiyeni ukungenela ama-professionals ngenze imisebenzi yabo thina bepolitiki senze bepolitiki wethu ngapha kulo buqhingi obenzakalayo okwenza ukuthi kona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma siyawomiselana thina sodwa njengabantu balapha eZimbabwe ake sibuyeleni khonokwana singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene khona ipolitiki.
Ye, vala ngamafutshane khonapha Makhumalo.
Ngiyala lapha akulabuqhiwi abaqalisa ukuntshontsha yini lafundisa abantwana baseZimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe ukuhambama ngabantu bezanu bantu seliwaqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF bendawonye loGibbs Dube we-Studio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu kodwa singakehli kanike sikhangele inhloko zendaba. Odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga. kodwa amatitsha lawona asephakathi kokukhalala umsebenzi. Siligqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lilale. Asidibaneni njalo ngawafast 6 ekuseni.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.